la mugue la gucelo fuselela umo ya ikama nguntunga milinko mo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintinkandla usiphathelene mfundisi
njengensuku zonke kuba kuhleke ukuba nisihlangane badlaleli abathandekayo sibonga njalo ithuba lelo ukuba sihlangane lapha kulolu hlelo lukavuselela umoya emsakazweni westudio 7 namhlanje sizake sikhangele indaba ephathelene lemuli kumbe lomndeni ukuthi kanti ilizwi lithini nalabo abantu abahlala ndawonye engathi mina ubaba lo mama labantwana singalibali ukuthi esintwini sakithi ubaba kuyena ozala kuphela kodwa lowo muntu olingana lo muntu onganguyihlo nguyihlo lo muntu olingana lo nyoko unyoko isintu-ke sasigoqa njalo abantwana baso ukuthi bakwazi ukuhlonipha abantu abadala sizakhangela-ke encwadini yezaga isahluko sokuqala sizabala nje amavesi amabili ivesi lesishiyangalombili lelesishiyangalonye kufundeka kanje ndodana yami izwa ulaya ukayihlo ungawushiyi umthetho kanyoko 9 ngokuba kuya kuba ngumqhele omuhle wekhanda lakho nemigexo entanyeni yakho lapha ilizwi liqondiswa njengoba likhuluma lithi ndodana yami ngendlela yesiqondiso indlela yokutshela lo olaleleyo phela uthi ndodana yami kungatsho uthi mntanami nje njengoba umntwana engaba indoda nombe abe yindodakazi kodwa ngithanda ukuthi singagxili kakhulu kundodana leyo kodwa sigxile kakhulu ebazalini ubaba lomama okwenza ukuthi ngisho njalo yikuthi ilizwe lakithi kumbe lamanye amazwe kukhanya izinto ziyaguquka enhlalweni lekuphileni kwabantu ngenye indlela akuseyikho lokhu uNkulunkulu akudalela abantu kumbe lesiko lesintu lobuntu eliseseyikho khona kuthiwa wena ndodana umele uzwe ulaya kayihlo siphenduke sithi umntwana uza kuzwa nxa ubaba kumbe uyise emlaya umntwana nxa engalaywanga nabazali kunzima ukuthi abe ngumuntu opheleleyo yebo kambe sizala inyama umoya kodwa ngokunye okukhulu ukuthi labo bantwana esilabo bobaba kasibalayeni bathi lanxa beganga bexhwala besenza khonoko esikubonayo bengahloniphi bengaziphathi benze besazi ukuthi ubaba lo mama lokuzaba kufuni singakhathali singadinwa ukukhuza abantwana kuthiwa omama-ke kumele babe ngabanika umthetho wokuziphatha abantwana besesegumeni ubaba kuthiwa kumele alaye umama ngokunika umthetho asibapheni imithetho singalandeli ukuthi kabayezwa bangamahlongandlebe bobaba layani abantwabenu bomama bapheni umthetho ukwenzela ukuthi lina unembeza wenu abe ngohlambululekileyo ukuthi wenzile okumele ukwenze asikhulekeni babathixo ingcwele sinika amandla njengabazali kubana thina obaba sila abantwana omama babanike umthetho kuthi umlando ungazwasala kithi njengabazali engxenye elinye ilanga abantwana labo bangawuthola umsa wokulalela amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintinkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungamilinkomo